siyabonga Sandra Lojonga amachono bakwethu yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 14 ngozibandlela 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende useze wavuma ukuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye ofuna ukuthatha ipulazi lemazo lapho okuxotshwa khona imuli eziningi ezadiliselwa imizi.
Sikhangela ukuqhubeka kokudonselana okukubandla lezanu-PF.
Inhlanganiso yezanu-PF yiyo ebonakala ikhuluma ukuthi kufanele kube le one man one farm, ungangokuthi one woman also one farm. Kodwa kusengathi bona amapulazi abo maningi kwedlula la akhangelele ukuthi umuntu oyedwa abe nako.
Kambe intombazana kumele ifikise iminyaka emingaki ukuze ilotsholwe? Lolu daba belusemthethwandaba lamuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useze wavuma ukuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye ofuna ukuthatha iplazi lemazowe lapho okuxotshwe khona imuli eziningi zadilizelwa imizi. Umphathi ntambo obona ngokwenzakalayo eMashonaland Central umnumzana Martin Dina utshele iStudio 7 lamhlanje ukuthi bazaqalisa ukufaka inyamazana zendle kuleli plazi ezigoqela indlovu lezilwane ngolwesihlanu njalo bazalipha unkosikazi Grace Mugabe bengaqeda. Imbiko kaDina le iza ngesikhathi idale le-High Court linqume ukuthi uhulumende kumele akumelanga axotshe abantu laba ngoba engabadingelanga ezinye indawo zokuhlala. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Akumangalisi ukuthi kubonakale uhulumende ephika ikakhulu njengoba sikwazi ukuthi kucatshangelwa ukuthi imuli kamongameli ivele isilomhlabathi omningi kakhulu kuleli lizwe. Sizakhumbula njalo ukuthi inhlanganiso yezanu-PF yiyo ebonakala ikhuluma ukuthi kufanele kube le one man one farm, ungangokuthi one woman also one farm. Kodwa kusengathi bona amapulazi abo maningi kwedlula la akhangelele ukuthi umuntu oyedwa abe nako.
Uhulumende uthi kasoze alandele isinqumo somthethwandaba, uthi uyaqhubeka ebaxotsha laba bantu. Uthini ngalokho?
Kusengenzeka sibone abantu bexotshwa kuphikisane lesinqumo senkantolo. Kuyikuthi inkantolo lanxa ikhona ukuyenza izinqumo kwesinye isikhathi ayilalo kokuthiwa i-implementation. Ayikhothi ayilakho kwesinye isikhathi ayilawo amandla. Irelya kwe-executive or irelya emapholiseni ukuenforce i-order yabo. Ngakho nxa endaweni enjengale ikakhulu indawo zomhlaba sizakhumbula ukuthi vele kudala even lakuqala amapulazi eqala ukungenelwa yilaba bama-ofisi ikhodi yayivele isisho ukuthi abantu abalamvumo okungena epulazini lomuntu. Kodwa njengoba sesikubonele phambilini leminyakeni lelithumi elidala esigcina sikubona ukuthi abantu bethuselwa. Ngemva kokwethuselwa kwabantu bagcina bengaselwayo amandla ukuthi beloka behamba besiye enkantolo, bagcina nje bezikhethela nje ukuthi bahambe ngokuthula. Into ezenzakala ukuthi abantu labo abahlala khona bazawethuselwa ngodlakela nangezinye indlela zokwethusela abantu njengalokhu sikeza kubona iminyaka leyo. Ngokuya kwesikhathi isifiso osemuli kamongameli esizabonakala senzakala kuleli plani.
Umgabe uhlezi esola iziphathamandla zezanu-PF ezilamapulazi amanengi, kodwa nansi le muli yakhe ikhanya iqhubeka ithatha amapulazi. Uzakwazi njani ukuqhubeka ebasola abanye bakhe laye elamapulazi amanengi?
Okufanele sikunanzelele lapha ukuthi ma singakunanzelela ungathi ilizwe lilemithetho emibili, lilemithetho kawonke wonke. Lo mthetho ukamongameli. Sesikubonile ukuthi iqembu lezana PF kanye la umongameli ezikhathini ezini umthetho ngathi kabawuhloniphi lanxa nje kungumthetho ofakwa nguhulumende wabo. Kule ndlela ababuye bengawuhloniphi ngayo. Imithetho mibili lanxa nje bonke abantu belingana. Kodwa kungathi kulomunye umthetho oyiwo othi yena umongameli labangani bakhe bayakhona ukuthi benze lokhu abakuthandayo.
Umnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eAmnesty International ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo abantu abakuleli plazi. Imbiko le igcizelelwe inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights yona isole uhulumende namuhla isithi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu.
Ekuqhubekeni kokudonselana amandla okusebandleni lezanu PF sekuqhamuke ukuphoselana aqatha kunkokheli yebandla labaxotshwa ebandleni leli. Lokho kulandela imbiko ethulwe ngowaye unobhala wokuhlela inhlelo zebandla umnumzana Didmas Mutasa. Embikweni wakhe umnumzana Mutasa yena uthe umela bonke abathukuthele ngokwenzakala kuzanu PF. Uthe bafuna impumela yomhlangano weCongress wezanu PF oqhutshwe ngompalakazi yesulwe njalo bonke abaxotshwayo ezikhundleni zabo babuyiselwe. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ufanise uMtasa njengomuntu oziphuphelayo nje kuphela. Ukuthi owayisikhulumeli sebandla umnumzana Lugari Gumbo uthe abafana lomsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uNtando Kayibuswa. Ilunga ledale le-Central Committee yaleli bandla umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abasola okwenzakala ebandleni lezanu PF ngabalobuhlungu bokungakhethwa.
Well, uComrade Mutasa into ayikhulumileyo angeke ngathi nguye ekhulumileyo ngoba kupho kuphuma kuyi-press statement elozen ephepheni. So uthi ngithi nguye okhulumileyo angikwazi, but nxa kungunye okhulumileyo like what our professor said, ngoba akula nto enjalo ngenzakala. Sibe le Congress yethu enhle, it was elective definitely ngoba akula muntu owapho ngokungeniswa engalethwanga, except lapho kwathi nje kona i-constitution lama-vice presidents are going to be nominated and we're following a constitution that eyayivele ifakwe eyayivele ikhona eparty and isuka ku-unity agreement ukuthi kona the president shall appoint two vice presidents. And that was what was followed. So I will not be abnormal about it. So uComrade Mutasa now ukhulumile kona kwana wethusa sibili, then we begin to wonder what is are people really, really true revolutionary? Like, look, listen to what Umay Mjuru said. Manjuru said, I'll remain loyal to the party, I'll remain a daughter of the party.
Manje njengoba esithi yena ulakho ukuya emthethweni ndaba, likubona njani na njengebandla?
Well, this is a democratic party, it's a democratic country. Wonke umuntu uvunyelweza angabe kufise emoyeni wakhe, but into enhle ukuthi yona courts are not stupid. Courts don't deal out of people's emotions. In this case izanu PF ile constitution yayo, ile ndlela yayo kwezi nto zayo andabo. Ngakho ke ngayo na le ndlela nxa ngikukhangele mina kangibo, I don't see any code probably trying to reward a single person.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uChris Gande ophinde waxoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sasivele sikhuluma ngakho sithi kungenzeka ukuthi isenzakalo lesezanu PF lesikamama uGrace Mgabe iqembu lakhona libhidliwe. Okwakhathesi mina njengobona kwami angikhole ukuthi kungabhidliza iqembu ngaphandle kokuba yena uMutasa labomjuri labanye abanjengaye bengaze bathi bona sebeqalisa elinye iqembu lezanu PF. Kodwa ngezinto abanazo izimpahla abazinikwa yizanu PF, i-patronage yezanu PF, angikhole ukuthi bengaba lesibindi. Lokhu nje kuphokwenza nje umsindo okwenzela ukuthi babonakale ukuthi basakhona.
Kodwa balaso na isibindi sokubana basungule elinye ibandla, njengoba siyabona lapha umnumzana Mutasa esithi baningi abafana laye abaxotshwayo labanye abazisukelayo bodwa.
yena phela uthi yena iCongress lendlela eyayenzwa ngayo yephula isekelo sombuso seZANU-PF. Sesizabona ukuthi uza kuba nalesibindi sokuthi ahambise kumthethandaba indaba yakhona, ngoba lathi siyazi ukuthi indaba eziningi ezingena emthethweni ziyehlula ngoba abantu bakhona abakumakhosi ngabantu beZANU-PF. So uzasithengisela ukuthi nxa engavela akwani ukuthi ahambise indaba yakhona kumthethandaba. So sokuqanganele ukuthi uyaqala icembu, bayaqala icembu labo, kodwa njantshi sebaxoshwa kwiZANU-PF. Sesimelele nje ukuthi size ukuthi baza kuba lesibindi na, kodwa angikhona ukuthi balaso leso sibindi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amantombazana amabili abesemthethwandaba wesisekelo sombuso i-Constitutional Court becela ukuthi ukwendisa umntwana oleminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba minwembili kube licala ngoba kusephula isisekelo sombuso esitsha. Intathe yezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba uLoveness Mudzuru kanye loRuvimbo Tsopodzi bancediswe ukwethula lolu daba yinhlanganiso ye-Real Open Opportunities for Transformations Roots. Bebemelwa edale ngumnumzana Thendai Biti ongunobhala jikelele webandla le-MDCT Renewal Team. Besithi imithetho yokwenda lokuchada, marriage laws, ayihambelane lesisekelo esitsha sombuso. Ubiti uveze ukuba isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba okuthiwa ngumntwana uchazwa emthethweni ukuba ngumuntu oleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 njalo kumele alondolozwe. Kodwa umthetho wezokwenda ngesintu owe-Customary Marriage Act awutsho ukuthi umuntu ungena emtshadweni eleminyaka emingaki. Ikanti owe-Marriage Act Chapter 511 ubandlulula ngoba owesilisa evunyelwa ukuthatha eseleminyaka elitshumi lasitshiyagalombili 18. Intombazana yona ivunyelwa ukungena emendweni ngumthetho lo ileminyaka elitshumi lasithupha 16. Umtshutshisi kahulumende bekungunkosikazi Sharon Ferro, umqondisi wenhlanganiso ephathisane labontanga laba ukusa udaba lwabo edale ye-Roots, unkosazana Beatrice Sabaje uthi kungenxa yalesi simo kumithetho yelizwe ephambana lokuchiwa isisekelo sombuso osekubangele ukwanda kwabangena emitshadweni besesebancinyane, ikakhulu amantombazane ngoba bengavikelekanga ngumthetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Umhlangano wamazwe akumanyano weSADC osaqhubeka edolobheni leVictoria Falls ungene kulanga lesithathu lamuhla. Abaphathintambo bengatsha zempilakahle becubungula amacebo okulwisana lemkhuhlane egoqela owe-Ebola, owengculaza kanye lowefuba belandela iziqondiso abazisungulayo ezeSADC Protocol on Health. Umhlangano lo ukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu kuyona le iviki lapho kuzacutshongolwa okuphathelane lomkhuhlane oqhuqho imalaria. Sixoxe lomnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV. Yena uthi kufanele ohulumende bamazwe akuSADC bencedise ikakhulu abesifazane abazithweleyo kanye labantwana abaphila legcikwane le-HIV ngoba behlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho ngendlela ehlukeneyo kulabanye.
Abantu abaphila legcikwane bathwele iqatha kakhulu, ikakhulu nxa kubuya esigabeni semalaria. Ngibona ngathi khona okwakuqakathekiswa ikakhulu omama abazithweleyo, ikakhulu abantwana. Umuntu ole-HIV uvele amasotsha akhe omzimba aphansi, ukubanjwa vele yimalaria imtshayo kwedlula abanye abantu ingathi luswazi olukhulu. Khonokhu kuqakathekile, ayiso malaria yodwa, yindaba ye-Ebola futhi mbona ngazathi ayibanjwanga kuhle ngoba mbone sesincediswa kakhulu kazana ngamazwe aphezulu, ama-first world countries. Khonokhana kuqondanga kufanele bona abe-African Union babe yibo abagijima phambili. Thina sile nhlanhla uNkulunkulu isixolele ngapha e-Southern Africa ayizange itshaye, kodwa mhla ezatshaya sithi ukuthi iyabe sitshaye i-Africa yonke. kufanele sazi kubambana sazi kuphuma le strategy anzange ngibone kusenzakala kono sazi kuhlanganisa futhi leli lizwe lilakho laleli lilakho kuhlanganise kubumbe okungathisa abantu be-Africa khonokho mbona zathi kuqakathekile ukuthi babuyele bakukhangele futhi ngoba kuzaphinda kwenzakala
kodwa bona abantu abaphila le gcikwane lengculaza bayakwazi kuhle yini ukuqathanisa ukuthi bengabe bephethwe nguphi umkhuhlane ngesikhathi esitshiyeneyo
hhayi okwakhathisa abantu ngathi ulwazi lwabo selukuzinga eliphezulu osekuswelakala kakhulu ngazathi imithi yona leyi bese kubuya ama-facility ngitsho izakhiwo bese kuswelakala njalo izisebenzi ubuningi bazo bukhanye buyibo buhluphayo ukuthi hhayi balutshwana kodwa hhayi abantu ama-services sebewazi awe-primary health care sebewazi ukuthi inxanye lalokhu kufanele ngiye ngaphi nxani lalokhu kufanele ngaphi okwehlulayo kuphela ngumkhonomo wakhonapha nje ukuthi abantu bayasilela ezimalini lapho ukuthi bayefinyelela lapho abafanele bethole uncedo khona yikho engicina ngisithi abakhokheli bethu amaminista ethu abe lokuhlakanipha abe lokulwisa sibi lapho emaphalamenti ukuthi amabhajethi aqanse amabhajethi nayebuya angabi ngamasalaries kuphela abe ngokudinga lokho okufunekayo ukuthi kulwisane le mikhuhlane yonke leyi kube le mfundiso njalo ebantwini isikhathi sonke ingami qathi ebantwaneni besikolo isiya kumaclub ingene ema-churchi isiya phezulu yikho okudingakalayo
lo ngumnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls
lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngokudonselana amandla osekuqhamuke njalo kubandla lezanu PF ulandela ugwalo olulotshwe ngumnumzana Titmus Mudasa isola umhlangano weCongress owenziwa ngumpalakazi
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwe 4930-12080 la ku 15775 kilohertz.
Okwamanje sasilitshiya ezandleni zika Chris Gande esithulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba. Njani lapho?
Hayi, thina siphilile. Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ngalokhu okwenzakalayo kwezombusazo ikakhulu kubandla lezanu PF ukubona njani?
Okwenzakala kubandla lezanu PF kufana nokuthi yona izanu PF ngokwayo yona ngokwayo i-opposition. Ngoba ngazathola ukuthi bahlala besuspendile ama-vote of no confidence sokuzokwangenela imisebenzi kasikuwele bezenzile njengomathanda kakuna muntu le oleyoseli laphana ngokuthi kuyakhuluma okuyohlonitshwayo laba abantu laba abasebenzisa amaprovinsi ngabantu ovele abangamacala wabesaba ukuthi khona umbuso lo obesiyiqhatha uzohamba ngenye indlela Niko uthola ukuthi uzani PF nje ngoba naso kulama WhatsApp. So vele akusebenzi ukukhona lapha lo ngathi thina nilesi sinto. Ngabe yona kwayi opposition. Hayi 100 ama MPs bathi bangaxotha ubukwa sasenda. Kambe sibi bathi half year parliament ya. So ke kuyilo mbe ngokufeli ukukhona. Ngabe nxa ke baxotha labantu abantu bekhampira kuma constituencies zawo. Either bene ngilinyi party kumbe ngama independent. Siba wina laphana. Ngabantu bonke sibelele sebekubonile ukuthi ha
Ye manje nxa sikhangela amanye amabandla ikakhulu ele MDCT lalo likhanya akuhambi kahle ungathini la
ukubona namabandla lawa angathi nje maminyane kumbe ayizinto ngoba akhona sigidile bebe nokubumbana bebe libumbana amanye amaparty lawa amanye amaopposition amaminyane ngoba ngamanyane opposition is a waiting government. We are in some good corner. It's a couple of women who have a court. We may not have a lot of money. The children are too run and the children are not problems. The worker is being a very good thing. So, everyone is going to be a good thing.
Manje pho nxa sikhangela wona umnyaka lo esiqalisileyo lo ukuthi ubona njani kwezombusazwe ubona ngani kuzaba lobubelo na
hayi ubukeni akusoze kube khona ngesakho sangibale lapho ngesizathu sokuthi abantu besiya kuCongress siyakhetha inkokheli zabo bangabe inkokheli zakhethwa kodwa bakhethelwa inkokheli bazifiwa ngakho ke ekuphiweni laphana kwasekuhanjiswa nabanye abantu abangafunakaliyo ngakho ke abantu kuwona jikelela basoze ke kuthanda ukwamukela lokho kukhona awakuqala okwesibili kungamele nxa engathiya laphana njengba kuthi ekhongahonga lokuthi angathiya ngomathi kuliqiniso mbana kuzithutha kodwa sikukhangeleini khona ngakhani ukuthi emhlabeni kwenzakana akwazi ukuthi umuntu uyaqwalisa ukuthi amna sezidila uzwamthatha ngisho ndingaba ngilize ngoba sifise ezandleni zikamnandi akho ngoba akusoze kube nelizwe lapha sokuzama nokuxokozela kwedlula khathesi abantu baqelele ukuthi khona hayi umdala wethu ungoma ekhesele khona laphana ngoba udlakelo luza kuba khona kuyaqala ngokuna bona bodwa ekangisani ngikhuthwa lokukhumbulana ukuthi bengokamduri umduri kathina ngokabani yizinto zonke lezi ezizakuya sezihlipha kusasa ngoba ungakhangela ngecongress yangkhona zeyihambe zinhli ngenxa yesizathu sokuthi khona ku-NNPD laphana usandi ngakhangela vele wathi eqhuthile kudlani kodwa uhambe ngale siyarepresenta imathebeleleni uyirepresenta bani iprovinsi yokobulawayo uyirepresenta engubani ekuzanipiya sendala yini kumbe le entsha le yokuthi khona laye uyisuka ngapha ukuthi okhangele ukuthi isivumelano sezapho saphumelela yini uthethethiwe lona kwakumele ukuthi eyenomulethwa ngani ukuthi khona ngiyo ngakhokhelela abantu abangoma
hayi isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi siyabonga ke balaleli libambe zithinte omunye nomunye lapha khona ziningi zami sikhangele kuNkulunkulu kuphela ukuthi engenele ngesandla sakhe kube nokuthula elizwe nesilinye nxa inzulu lifina oko kokudlephana nokukhumbulelana ukuthi umtakazi wami lo ngokujikisane malungukamthi umoya wonalwana kawuphuli ngoku-MDC lawo kawuuyeaokuthiecabange lana ukuthi dungukamankoma lo ngokati dungukabani ilizwe selathathwa asifakeleni i-proper management ziningi sibe ne-management eqondileyo engathi lethela i-economy yethu lemisebenzi
lo ke bekungumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko njalo eyingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lilani
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Siqale ngakwele Tanzania. Uhulumende waleli lizwe uthi usezabopha abasebenzisa imithi kulandela ukubulawa kwabantu abalomkhuhlane wejwabu, ama-albino ngesilungu. Abantu laba babulawa bahlanganiswe lemithi yenhlanhla.
Umongameli wakwele France umnumzana François Hollande uthi usengezelele amasotsha lezikhali ezilwisa abahlamuki benhlanganiso ye-ISIS kulandela ukubulawa kwentatheli zindaba labanye ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo kwele France.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Le sibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz.
Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. La ku Facebook sesikhona lidinge ikhasi lethu ele VOA Ndebele. Inombolo ze WhatsApp zithi 12024650318. Lasebulenjini liyasithola njalo.
Sebufanele sembonge inkonga yonkulu we. Sebufanele sembonge. Waleti nkululebo waleti ubambaniswe inkabubo sekufanele simbonge sonke umfoka nyongolo we Joshua Nkomo kabubo anyongolo aramatate latela zimbuke sikhumbese silabechuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi uzensundu yabensundu qali wesiziba saserodisia unzi amandebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhi isidleke kwahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenjize wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembi intonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakhulu unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezitafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela bangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia enzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu Smith hawu indiza mtshini eVictoria Falls waguma ugeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuwo ayikho enye inkunzi engihambisana lawe eAfrika kulikhawe lamaqhawe nyongolo elakotama ingelanxebe emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulwa ngamafukazana athazama ukuyikaza amabhuna ehluleka imvabazane yakhaqaza amakhulu izimpendo ezinye isahumuzane
umqabuko kankomo iqhawe lamaqhawe
bahlabela kamnandi ke abafana bakagodlwayo bahaya umqabuko uJoshua Mqabuko Nkomo umoyi
ye ukuzigqiba ke ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela
umthetho uxolo uhulumende useze wavuma ukubana iplazi lemazoe lapho axotshe khona abantu ekade behlala kulo lizaphiwa unkosikazi Grace Mgabe.
Sikhangele ukuqhubeka okudonselana kwamabandla okusebandleni leZANU PF.
Lolu ke yilo udaba esikhuluma ngalo lamhlanje ku-Live Talk lingayikatshana olivalelisayo nguntungameli Nkomo
losithandekile Mhlanga.